Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 10 Mbibido 2021 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umkhankaso wokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 Sinopharm vaccine yokuzivikela ukuthelelwa i-coronavirus uqhubekela phambili emadolobheni wonke aseZimbabwe, ukugoqela koBulawayo.
Sicela ukuthi kube lokucaca ukuthi ivaccine abantu bayathatha yini kumbe abathathi, njalo sicela ukuba kwazi ukuthi bakuhambisa njani ngodaba lolu lwevaccine, ngoba abantu abaningi bangani bayesaba ukuhlaba le ivaccine ngemva kwezinto ezithize ezike zakhulunywa ngayo, okuhle lokubi.
Uhulumende uxwayiswa ukubana aphumele indlela ezicacileyo njalo ezimgceke emsebenzini wokuthenga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane eye-COVID-19 vaccine. Uhulumende weleSouth Africa usekhethe ikomiti ezahlolisisa zonke incwadi zokuba selizweni eziphiwe izizalwane zakwamanye amazwe okugoqela abeZimbabwe kusukisela ngo-2004. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani labafunyene bele-COVID-19 lababulawa ligciwane leli liqhubekela phambili lisehla eZimbabwe kumaviki asanda kwedlula. Kunje kufunyenwe abangamashumi edlula amathathu 32 belalo, labulala ababili ngasikhathi sinye. Njengawo wonke amadolobho elizweni, umkhankaso wokuhlaba abantu ijekiseni eye-COVID-19 Sinopharm vaccine yokuzivikela ukuthelelwa i-coronavirus uqhubekela phambili koBulawayo. Lolu hlelo luqhutshwa emakilinika amane agoqela iMaqhawe Clinic, eMakhandeni, leprincess Margaret kanye lesibhedlela sempilo. Ngokutshona kosuku lwayizolo bese kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezine 4,000. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekuqhubekeni kohlelo lokuhlaba izisebenzi eziqakathekileyo eZimbabwe ijekiseni ye-Sinopharm vaccine evikela kumkhuhlane we-COVID-19, abantu abakhangelelwe ukuba sebehlatshiwe bagoqela izisebenzi zempilakahle, intatheli zindaba, amalunga edale lephalamende, izisebenzi zeZimbabwe Revenue Authority iZimra kanye labemthethwandaba. Umnumzana Sabelo Lunga umongi uthi ubona kulicebo elihle ukuthi bahlatshwe emaklinika aseduzane labo.
Lokhu ukuthi uhlelo solutholakala emaklinika aseduzane kuhle kakhulu, ngoba akufanani lokwakuqala lokuyani ukuthi ababehlaba abantu bebehamba bebhoda emaklinika. Khathesi susazi ukuthi uza kuqonda ngaphi, njalo alusokeli ukukhuthe uhlelo ngoba nguye abuzikhethela ukuthi uyehlaba nini ngaphi. Njalo umuntu ulaso esikhathi sokuthi ecabangisise ebone ukuthi uyafuna na ukuhlatshwa kumbe cha, hatshi ukuthi nxa bengabuya sebengani bayamjuma secine ehlatshwa engazange ecabangisise. Khathesi umuntu lesikhathi sokuthi ecabangisise azikhethele.
Umnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association izina, uthi isinqumo esithethwe yikhansili sihle.
Ti ama local clinics lapha koBulawayo bayahlaba, bayenza kuba ama centers ekuhlatsha kungcono lokuyana ukuthi vele kuzonceda ukuthi abantu abantu abaningi vele bayahamba ama clinics ukuthi balatshwe. So bazobona ama youth workers ahlatshwa i-vaccine leye, kuzobangela ukuthi labo vele ukuthi i-vaccine seyifikele ukuthi bahlatshwe bazokwanisa ukuthi bahlatshwe lindawo ukuthi bayakwazi ukuthi bawonile ama youth workers ahlatshwe. Hayi, siyakubonga nalokho. Singenza njalo abantu kumbe futhi bazofunda ukuthi ivaccine leyana iyanceda njani.
UDokotela Mthabisi Bebe uchasisa indlela lolu hlelo oluqhutshwa ngayo.
I-vaccination program yaqalisa About 3 weeks ago, the Minister of Health and Engoye Njalo, the Vice President, the General Chiwenga, is vaccinated. Siloko siku phase 1, stage 1, ye vaccination. Lapho sivaccinate khona odokotela, amanesi, nomuntu wonke nje osebenza esibhedlela okuthiwa ngama-frontline workers, lamapholisa, lamasosha, siyavaccinate okwakhathesi. Sizangena ku-stage 2 lapho sivaccinate njalo-ke abantu abadala abalemkhuhlane etshiyeneyo. Singaqeda lapho sesivaccinate uzulu wonke. Ngakho-ke abantu kumele bemelele isikhathi sabo ukuthi bavaccinate kasivaccinatheni sizivikele emkhuhlaneni we-coronavirus.
Unkosikazi Sichelesile Mahlangu olilunga ledale lephalamende uthi indawo ezine kobulawayo ezihlaba ijekiseni le azeneli.
Uhulumende kufanele kukhangele ukuthi kulabanye abantu abangenelisiyo ukuthi bayefaka kulezo ndawo. Bengeke singaba lesicelo sokuthi nxa kusenzakala ngabe bayafaka kuma-local clinics onke. Ngoba ngibona ngani ama-local clinics akhona at level akula wadi engala i-local clinic. Ngoba kubalulekile kakhulu ukuthi abantu bahlabe i-vaccine le ukwenzela ukuthi bavikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19. Ukuthi ngakwenzakala khonokho sikutsho ukuthi akube uma-wards wonke ongu-29 ukwenzela ukuthi wangona wonke umuntu enelise ukuthi ayefinyelela kuleyo ndawo ozizwa ekhululekile ngoba akufoselwa muntu.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda utshele iStudio 7 ukuba ubulawayo wabelwe amajekiseni azinkulungwane ezilitshumi lantathu lamakhulu amabili i-13,200 nguhulumende. Ijekiseni le ihlatshwa kabili okutsho ukuba kobulawayo kumele kuhlatshwe abantu abazinkulungwane eziyisithupha lamakhulu ayisithupha i-6,600 kodwa kuphela usuku lwayizolo bese kuhlatshwe abantu abedlula inkulungwane ezine i-4,000. Izisebenzi zempilakahle sezamukele isinqumo sokuba lamaklinika ahlabe ijekiseni ye-COVID-19 sebethe lokhu sokubenza benelise ukuzihambela kulezi indawo ngemva kokucabangisisa kuhle ngesinqumo abasithathayo. Njalo sekulula kibo ngoba kuzindawo abangazifinyelela eduze lalapho abahlala khona. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uhulumende uxwayiswa ukubana aphume lendlela ezicacileyo njalo ezimgceke emsebenzini wokuthenga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane eye-COVID-19 vaccine. Le nkuthazo iza ngesikhathi uhulumende eseveze ukubana amankampani azimeleyo lawo asevunyelwa ukubana azithengele amajekiseni lawa. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende wethule umbiko othi ilizwe selingene kuhlandla lesibili lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 okulihlandla eligoqela abafundisa ezikolo zemfundo yaphezulu zamakolleji lemayunivesithi kanye lababalisi bezikolo zemfundo ye-primary le-secondary. Ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Henry Madzorera owake waba ngumphathintambo wezempilakahle ngesikhathi sikahulumende womanyano uthi kumelela umsebenzi uphathwe ngonanzelelo.
Not providing information is breeding ground for corruption. For example, if they don't tell us how much they are paying for the vaccine,
khona ukuthi abantu basemnyameni ngokwenzakalayo kudala izidingo zenkohlakalo. Umzekeliso unjengokuthi nxa bengasitshela ukuthi bawuthenga malini lowo muthi khona manje kwenza abe khona amathuba okuqhuba imisebenzi yenkohlakalo.
Isikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party, PDP, uMnumzana Ngqobizitha Khumalo, ukhuthaza ukusebenzisana kwazo zonke inhlangothi zempilo.
Sihlale ndawonye sibe lathi le-common approach kunto ezinje. Wenze ukuthi nxa siba lesinqumo sethu sihlumanyane kuso, kungabi lalo wanozathiwa khona lo uyaphambanisa lo uphume esibayeni zabanye.
Intatheli zindaba esebenza izimele uThafazwa Jikandiwa ugcizelela amazwi kaKhumalo.
Sicela ukuthi kube lokucaca ukuthi ivaccine abantu bayathatha yini kumbe abathathi. Njalo sicela ukuba kwazi ukuthi bakuhambisa njani ngodaba lolu lwevaccine. Ngoba abantu abaningi bebangani bayesaba ukuhlaba le ivaccine ngemva kwezinto ezithize ezike zakhulunywa ngayo, okuhle lokubi. So besicela ukuthi uhulumende asicacisele kundaba le vaccine ukuthi kuhambiswa njani. Thina njengama-citizens sifuna ukuba kwazi ukuthi vaccine abantu bayathatha kumbe abathathi, bengathuliseli.
esethula umbiko wakhe wamaviki wonke kuntatheli zindaba ngemva komhlangano wedale labaphathi ntambo ele cabinet. Umphathi ntambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa uthi uhulumende uthethele linyathelo ngemva kwenhlolisiso enkulu kanye lokukhulumisana laba amankampani asebenza ezimele.
The National Vaccine Procurement Fund will procure on behalf of the
imali ezizongeniswa kulesi sikhwama se-National Vaccine Procurement Fund yizo ezizosetshenziswa ukuthengela abamankampani asebenza ezimele la kumbe inhlanganiso imithi kulandelwa iziqondiso ezikhona ekwenzeni lokho. Ukuze isebenze kakuhle limithi izalondolozwa endaweni ye-Central Vaccine Stores phansi kwabogatsha lwabezempila kahle lokulondolozwa kwabantwana kulandelwa iziqondiso zokugcinwa kwemithi endaweni eqanda ngokufaneleyo ze-National Cold Chain Guidelines.
Njengohulumende uMchangwa uthi abamankampani lenhlanganiso ezizimeleyo bezokwanelisa ukuthenga leyo mithi ngokusebenzisana laye uhulumende befaka imali zabo esikhwameni se-National Vaccine Procurement Fund esizolondolozwa ngabogatsha lwezemali abayibo njalo abazothenga leyo mithi. Uveze njalo ukuba abohlangothi olubona ngokungena kwemithi elizweni olwe-Medicines Control Authority of Zimbabwe sebevumele ukusetshenziswa kwemithi ethi owe-Sinopharm le-Sinovac yakwele China, owe-Covaxin wase-India kanye lowe Sputnik V waseRussia. Kumaviki amabili edluleyo uhulumende uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokuhlaba amajekiseni kulabo abasebenzisana lozulu kakhulu ama-frontline workers ngemva kokuthola isipho samakhulu amabili enkulungwane zamajekiseni 200,000 umuthi we-Sinopharm ovele kwele China. Ingcwethi ezibona ngezamalungelo oluntu kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zithi iyabukeka imizamo eyenziwa nguhulumende ukumelana lobhubhane lolu kodwa kumele akwenze ngonanzelelo ngoba iziphathamandla zakhe zivame ukuthola ithuba lokuphatheka kumkhuba omubi wenkohlakalo. Kunje abomanyano wenhlanganiso ezisebenzisana labesifazane owe-Women's Coalition of Zimbabwe basanda kumkhuthaza uhulumende kunsukwana isanda kwedlula ukuba enze zibe khona indlela ezizokwenqabela imisebenzi yenkohlakalo lapho esevumela abakuhlangothi lwabasebenza bezimele ukuthenga limithi ye-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abantu abaningi sebelolwazi olujulileyo ngomkhuhlane we-COVID-19 owaqhamuka edolobheni le-Wuhan kwele China ekupheleni komnyaka ka-2019 wamemetheka emhlabeni wonke jikelele. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Kusasa kugqitshwa umnyaka selokhu inhlanganiso ebona ngezempilakahle e-World Health Organization yethula isinqumo sokuthi i-COVID-19 umkhuhlane oyesabekayo ozomemetheka emhlabeni wonke jikelele. Kukhanya engani abantu abaningi eZimbabwe lakwamanye amazwe sebezazi indlela zokuzivikela kumkhuhlane lo loba kule miguqo eminingi eyokwenza lokhu. Umnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association uthi sebelandela iziqondiso zohlelo lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Abantu bathe beqalisa bakhanya ngathi abakuzwisisi kodwa thekani sebekuzwisisa. Abantu sebehlonipha izihlonipho zakhona zokuthi bahambe bevale amamaski lanxa kulabalotshana bangakakuzwisisi. Kodwa singakutsho ukuthi nxa sinanzela impilo yabantu yezakhamizi lo mkhuhlane uphambanise kakhulu impilo zabo ikakhulu ngapha kwezokuphila. Ngoba zananzela amabhizinisi amancane avaliwe ngama lockdown abengena ephuma angena aphume. Kodwa ke lanxa kunjalo abantu ngathi hayi bakwemukeli sokuyisa isikhathi sakhona sokubana baphinga leyo ndlela.
Umfundisi Raphael Mthombeni ohlala eDallas, Texas kwelemelika uthi abantu bayalandela iziqondiso zokuvikela uzulu ukuba engathaphi umkhuhlane we-COVID-19 noma kunabanye abangafuni ukuvala amakhala nxa besendaweni egcwala uzulu.
Kube into emangalisayo sibili kakhulu ngoba okwandileyo ukuthi amazwe la anothileyo abe yiwo akhanya engahluthwa izinto lezi abe yiwo abazama ukuthi babuye la majekiseni lawo bese behla bathengisele kumbe banike labo amazwe la angela notho enkulu. Kodwa ke kukhanya ngathi kutshaye wona sibili kakhulu, kakhulu kakhulu sibili. Abanye bebesitsho nje khona lapha besithi bona abantu abafileyo nge COVID-19 badlula kachana ababulawa yi-AIDS.
Sokuhluzwe amajekiseni atshiyeneyo akuqela e-Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Sputnik lamanye ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Umnumzana Bekuthemba Khuthe ohlala entaba zinduna uthi ngala qiniso lejekiseni ye-Sinopharm iyahluzwa kwele-China yanikwa ele-Zimbabwe.
Leli jekiseni asizwanga ukuthi lapha ekhaya balihlolile yini ukuthi liyancedisa yini uhlobo lomkhuhlane lo owe-coronavirus entsha etholakala e-South Africa njengobana bethi lo mkhuhlane usungenile lapha. Asikwazi ukuthi iyancedisa yini kumbe kuphongwenza nje kuphela izaba lokuthi kuthiwa abantu bahlabile kungalalutho olwenzakalayo.
Kodwa unkosikazi Nokuthula Sibanda ohlala e-Tsholotsho uthi kumele abantu bahlatshwe amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Ivaccine leyi ayibulali.
UDokotela Ruth Labode okukomiti yezempilakahle edale lephalamende uthi aqakathekile amajekiseni okuvimba i-COVID-19.
Sukumanile vaccinatwa ngoba i-COVID iyabulala. Yabulala ominista wenu ngubani?
Lokhu kusekelwa ngosicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital.
Kwenzela ukuthi ubhubhane lolu silunqobe kumele senze khona lokho okuthiwa yi-social distancing esingayenza kungaba kuyi-mass lockdown yomhlaba jikelele ngesikhathi sinye kuphinde kuvaccinate abantu, yikho kuzasinceda kulolu bhubhane.
Isibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 117 million asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 kwabhubha abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.6 million emhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngisemelele ngoKips Dube.
Amapolisa adubule amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party MRP amahlanu akade ejengisela phandle kwenkamba yebulawa yeCentral Police namhla ekuseni. Amalunga la abikwa abijengisela kulandela ukulandwa ngamapolisa ahlomileyo okwenziwe umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo izolo phakathi kwamabili. Umoyo ubikwa ubengekho emzini wakhe okugcine ukuqhamuka udlakela lapho amanye amalunga ye-MRP abikwa abesijikijela amatshe enkambeni njalo itshisa amathaya ezimota kwabotshwa abalishumi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo Moyo othi amapolisa amethisa icala lokushaya abanye babo indaba zinduna ngomvulo.
Engingakutshela umhlaba kathesi lalapho engikhona emgodini wami ukuthi bengikhona endlini phakathi esikuthi bengekho ngathula zwi nganganyakazi. Kodwa-ke bazama yonke imizamo, I think bathethe imizuzu engaba ngamashumi amathathu kusiya kwemine lanhlanu 45 minutes bemile bememeza begudluza iminyango beqoqoda emawindini bekhanyisa ngetorch. Kwathi ngemva kwalokho baphuma-ke bahamba. Kanti umakhelwane usebazwile nhlanhla ule number yabanye abe-security yami wahle wabafonela. Ngasikhathana i-security yami of about 6 members bese befikile, yibo abafike bangikhipha endlini. Okusidanisileyo kumbe okusimangisileyo ukuthi la madoda enhlanganiso yami ye-security sebefikile, omunye wabo ureceive ucingo lokuthi endlini yakhe sebefikile, but inhlanhla laye ubengekho endlini ngaleso sikhathi. Sathi yebo sikubonile lowo unqobanidonga, bamdinga endlini yangibo yena ulalapha ahlala khona. Sathi yebo sikubonile ekuseni, sasesitholeni iripoti yokuthi baye bayafuza bafuza endlini kachelimani wabatsha umongameli Mlotshwa. Laye inhlanhla kahlala endlini yangibo, uhlala lapha ahlala khona.
Kathi manje labo kade betshengisela phandle kwenkamba yamapholisa e-Central bebengazi na ukuthi awubotshwanga.
Ngiyabonga baba Gande. Yes, amalunga ebandla lethu njengakhona ukuthi indaba bese spreadile ukuthi angibonakali bathethe ithuba lokuthi baye emapholiseni kakhulu bebesiyabuza ukuthi kanti vele okwenza nidinge kusuku ikuyini kanti isikhathi esiningi amapholisa lawo ukuthi nxa imbopha athi siyakucela i-central lapha buya namhlanje akade sokutshintshile kuyini ukubuya kwabe kusuku it had nothing to do with them wanting to arrest me but angicabangi ukuthi bekulokwenza lokuthi they wanted to kidnap me or they wanted to kill me so such people are not trusted because baningi asebanyamalalayo babulawa yi-same regime it's so sad that njengoba ngikhuluma lawe my lawyer is from e-central kathesi ukuyakhangela laba ababotshiweyo bayathi ukuthi badinga mina lo Patron Qaba basidingela okwenzakala entaba zinduna bathi sachaya amapholisa ngiyahleka ukuthi mina ngichaya amapholisa ngaziphi izandla
lo bekumuntu umzana Mqondisi Moyo umkhokeli webandla lemthwakazi Republic Party ubexoxwa ecingweni le-Studio 7 esendaweni engaziwayo. Imizamo yokuzwa imibono wamapholisa ngalolu daba yehlule njengoba bebengadobi ucingo njalo bengaphenduli umlayo othunyelwe i-Studio 7 ku-WhatsApp. Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forums khangela kwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafishane.
Ukhulumende weTunisia uthi kubhubhe abantu abangamashumi amathathu lasishiyagalolunye 39 abavela kwamanye amazwe ngemva kokucwila kwesikebhe sabo ngolwesibili bezama ukuchapha ulwandle lweMediterranean besiya esihlengeni seLampedusa e-Italy. Kuhlengwe abafika phose amakhulu amabili i-165. Idale lePhalamende yeMelika eLady House elikhokhelwa ngamalunga amaningi awamaDemocrats livumele umthetho wokukhuthaza abamela amalungelo ezisebenzi kulandela okwehluleka kwawo emthethwandaba eminyakeni edluleyo kodwa kungenzeka ukuthi kwehlule ukuthi ube umthetho njengoba idale le-Senate lapho okulamalunga amaningi awama-Republicans lingasoze liwuvotele.
Uhulumende weSouth Africa usekhethe ikomiti ezahlolisisa zonke izincwadi zokuba selizweni ezaphiwa izizalwane zakamanye amazwe ukugoqela abeZimbabwe kusukisela ngomnyaka 2004. Le komiti ikhethwe Luka Jalo indaba zasekhaya kweSouth Africa njalo isihle yaqala lomsebenzi. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kweSouth Africa.
Umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mtshwaledi uthi lokhu bakwenze ngemva kokunanzelela ukuthi seziningi izehlakalo ezivela obala zabantu abalencwadi lezi esemthethweni kodwa abazithole ngudlu. Uthi amapermits la azahlolisiswa abalisa ama-permanent resident permits, corporate visas, business visas, critical skills visas, retired persons visas, citizenship by naturalization visas, la master visas. Uthi likomiti iphiwe inyanga ezintathu ukuthi yethule umbiko wayo wakuqala ngalokho eyabisi kwenzile.
There will be repercussions on officials within the permits section.
Iziphathamandla ezikhiphe amapermiti la ngudlu lalabo abawathole ngudlu bonke bazawukhomba olotshwala.
An irregular document will follow the Immigration Act to retrieve the document from such person.
Lobanje kwele South Africa bebaningi abeZimbabwe abaselizweni ngokungekho emthethweni baningi njalo abangena elizweni besebenzisa amapermits la abaliweyo. Umgcini hlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nqabuthi Mabhena uthi bayayemukela lenhlolisiso njalo bakhuthaza ukuthi kungahlukunyezwa labo abalencwadi abazithole ngokusemthethweni.
Siyakwazi ukuthi kuyafika abantu abafika 200,000 abathola ama special permit. Labo bantu kabakho phakathi kwalolu phenyo yikho sicela ukuthi abantu bengethungi kodwa ke labo abathola amapermit ngendlela engekho emthethweni, mhlawumbe abanye ababhadala izimali kuzikhulu zeminyango wangaphakathi. Kuzenzekala ukuthi amaphemithi lawo adajulwe. Kungenzeka futhi ukuthi abantu abanjalo bengasavunyelwa ukuthi ba-applyele amaphemithi.
Yesikhulume senkosi yakwaMthokazi kulelani lobhengu lakhumalo, umnumzana Bonman Khumalo, uthi baphakathi kokuhlela umhlangano lomqondisi ogatsha lwendaba zasekhaya befuna ukuzwisisa kabanzi ngalolu daba, ngoba sekukaningi kutholakala ukuthi inhlolisiso eziningi zalolu gatsha zigcina sezingathi zihlose ukuzingela abantu beZimbabwe.
Asikwazi ukuthi kathi impileyo isingeyani, ngoba thina isiphatho indlela esiphethwe ngakhona njengoba ngisho songani singama-foreign edlula ama-foreign. Kanti obabamkhulu balilwela leli lizwe. Ukuthi abelungu bafaka kuphi ibhoda, asifuni ukuzingelwa ongathi ukhona esikutshontshileyo, hhayi. Ungazothola olunye ucingo luyafakwa khona le-Bite Bridge. Sifuna ke sibuze ukuthi kanti kwenze njani.
Abanye balensolo yokuthi kuzathiwani ngemali ezakhitshwa yilabo abathola lezi ncwadi nkulu, ngoba phela bazithola kuziphathamandla zalolu gatsha lwendaba zasekhaya. Iningi lamaphemithi ensithala ahlawulelwa imali ephakathi kwe-10,000 kusiya ku-15,000 rand. Kodwa-ke lolu gatsha luthi ababhadala lezo mali babesazi ukuthi bephula umthetho. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ele Botswana selamukele amajekiseni awokuqala okulwisana nalo mkhuhlane we-COVID-19 vaccine. Afike ngolwesibili evela kwele India. Ele Botswana lithole amajekiseni angaba zinkulungwane ezingamashumi amathathu, 30,000, azaqala ukuhlatshwa abeBotswana kanye labokuza abagoqela abeZimbabwe. Intethelezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube uqoxele oludaba eseHaveron kwele Botswana.
Indizamchina ebithwele umuthi weCovid Shield ovela kwele India ifike edolobheni leGauron ngolwesibili. Kube kule njabulo ngofika komuthi lo, noma nje inani lembodlela liphansi. Amanye amajekiseni akhangelwe lokufika emalangeni alandelayo. Ukufika komuthi lo kunikeza ithemba kwabeBotswana kanye labeZimbabwe bona sebebone inani eliningi labanye babo belahlekelwa ngumphefumulo ngenxa yeCovid-19. Umsekeli kamongameli kwele Botswana umnumzana Slamba Tshohane uthi leli linyathelo lakuqala kwamukela imithi eminingi ezayo yokulwisana legciwane le-COVID-19.
We are still waiting for more to come in 2 weeks' time. And even more...
Silinde enye imithi ukuthi ifike emalangeni azayo. Kuzabe kuyimihlobo yemithi etshiyeneyo. Lokhu kuqala, njengoba besitsho, uhambo olude luqala ngonyawo lokuqala.
A journey of 1,000 miles starts with a step. So this is the first step.
Umuthi we-COVID Shield ufika ngesikhathi leBotswana lisenzekeni yokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19, wona osumemetheke okwamagama. Uhulumende utshelwe ngamathe ngendlela egcwane leli elilumathe njengomlilo weganga ngemva kwekhefu lekhisimusi selibulele abadlula amakhulu amane i-413 ngesikhathi esifitshane. AbeZimbabwe labo basele bebambiwa ngaphansi ngendlela egcwane leli elimemetheka ngalo kweleBotswana selithethe imphefumulo embalwa yabanye babo. Umnumzana Stanley Ncube esinye isizalwanise Zimbabwe esihlale eGauron uthi kuyancomeka ukuthi umuthi we-COVID-19 usuze wafika.
Siyamukela iindaba ezijabulisayo kakhulu ukuze ukuthi ilizwe leBotswana seliyamukele i-vaccine. Njalo into emnandi ukuthi uhulumende usesitshelile, wamemezela ukuthi uzasinika sonke i-vaccine kungakhathalekile ukuthi siphuma kuliphi ilizwe. Ngoba into ebuhlungu ukuthi abantu bakithi abaningi baphelile bakithi. Baphelile abantu abaningi, bahlala bebodwa, umuntu uyagcine tshona eyedwa endlini. Kuze kuthi omakhelwane wazi bakhuluma ukuthi hayi kulo muntu weZimbabwe akithi ofele lapha. Yikho ke kade sikule themba sibili, ngoba lanxa ebuyile ama-vaccine amalutshwana, kodwa siyakwazi ukuthi uhulumeni ubhizi uzasinika lawo ma-vaccine nxa angatholakala.
Uhulumende weBotswana uthi ulinde ezinye indizamchina ezafika emalangeni alandelayo ziletha eminye imithi kungamajekiseni afika inkulungwane ezingamakhulu i-100,000 emavikini amabili alandelayo. IBotswana ibika ukuba izasebenzisa imihlobo etshiyeneyo yamajekiseni e-COVID-19 egoqela alungiswa ngenkampani ye-Pfizer, Johnson and Johnson kanye le-AstraZeneca. EleBotswana libhekane lesimo se-COVID-19 esiqonga ongelamkhawulo sekutholakale abantu abadlula inkulungwane ezingamashumi amathathu, i-32,912 belo mkhuhlane lo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiseHaveron kwele Botswana.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo uPractices Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.